Ye abantu sebethe kwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlelo lwanamhlanje kodwa kasefikile sesabantu abavele emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo eze civil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangelela ukuthi sizaphuma khona le communique ye civil society ezaphawulwa ibe isiwa ke kuma head of state lapha e Constitution Hill okwakulijele kudala elikhulu e South Africa eJohannesburg so ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena bona abantu babe DRC abe Swaziland ledele leqembu elikhulu kakhulu elivele eZimbabwe sikhona lapho
leZimbabwe iqembu likhokhelwa mbani
singaphansi kwenhlabane ngibangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimkhodi iZimbabwe Coalition on Debt and Development yilo elikade liqoqa ke ngale lanxa nje mina ngize njengeboard member njengelunga leboard ye Crisis in Zimbabwe Coalition kodwa ke abaningi bakhona ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yeZimkhodi
lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho esada
sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze security kase leze democracy kayisezini lama human rights amalungelo oluntu kayisento eziqhakathekileyo sizakhuluma kakhulu khona apho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli ze SADC ama head of state bebetsho njalo ma kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa kanjani amalungelo abantu sibona abantu vele kade simanje ukukhuluma njalo abantu bayabulawa eDRC eZimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kuhle eZambia kule sokusiba lengxaba ngxoza soke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lwesaDAG region ukuthi sisho ukuthi le linyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube lokucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu kusaDAG region.